Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lalingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umbhobho wobaba ukuthi ubaba angalinyeni kwaufaka emlomeni wakhe ukuthi angalinyeni, babisana nokhulu ugogo lagogo esinye sala ukuthi angaphumi lasendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobho lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zeuchango epulazini likamansipala wakobulawayo, yikho sikufundile okuningi. Kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawuthi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay Chris, kuwe nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria ne-Hillbrow Clinic ne-Rosettenville Clinic. Obekhona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic, bebevale emagetini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela ID awuvunyelwa lokungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini, bebemegethini besithi abantu abangenayo kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa, nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTilfante. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTilfante e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama ache kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lowo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesasikho sihle Chris. Ma uyavinja ukuthi ungene esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele olunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi phela uzofele emnyango clinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la. Isimo sibi lapha Chris eSouth Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi kufanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorenyiwa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengikhuluma nabantu abaningi vele bathi bayahamba ekhaya. Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le 5th Brigade esilobela ngomnyaka ka 1985 ngesikhathi seGugu Round. Isisole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlalayenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhe bengazakali abayi 10 esilobela ngoJackson. Bezibuyile izihlobo abantwana labo makhelwane besizonanza lolu suku. Abakuthiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana lenduna uMalisa. Lapho esihlanganele khona ayisikho odasijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso odasisebenzisana okuthiwa yiHeli Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngiyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulima ngikhethi lokela emaplazini some 35 abathathwa ngabantu abakele mbhobho. Kuthiwa ngimhlobo Ndlangamandla ukuthi wothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona. Athi-ke abazitsho ukuthi kwakusisazasangolesine nangazisiyedida. Inkomo zazihambele eceleni komgwaqo ngokuyindlela encane kubalekela amatshe. Ngayizinkunzi sibongolela ngase ngisiya khonapho ezongolela khona. Ngabona igazi elalilapho ngatshengisa sikuthi ukuthi labala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababebatshaya kumbe bekuyanjanjani. Umdalane kamdada esemzini wakhe nanyathi ndawonye kodwa hhayi sitshiyeni iguma lithiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni sithi nawami lapho kungeyeni itete ebusuku ngabantu akaphenduli kuyona. Hhayi kubuhlungu nakhathesi nje ungakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngoba akasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ibizo mna ngingudingilizi Mkandla. Udingilizi Mkandla ngikhuluma ngisisibekela emaplazini ku-37 lapho enkhona. Mina ngingumzukulu ngizalwa ngumkandla omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wade ngenkothwana sibili ngoba into engangiyikhangele. Abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho balala khona. Angithi ngomsindi waba lapho baye kwathina abadala ubaba nomama bacina sibevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umbhobhobo ubaba besithi ubaba anganyinyeli bawufake emlonyeni wakhe bethi anganyinyeli. Babisana lokhulu ngogogo laye gogo ekuthinge sanda ukuthi angaphumi lapha endlini. Babisana naye bamdonsa waze waphuma naye waphandle waba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena naye indlela ethiwa ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-Present Road evelejeni ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesanda esazi izini lezindlu laphela khona abadala. Bahle kwaba yukuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho eza ngikhaya. Kwakusebusuku ufika ngabo 2-3 ngoba kwathi usiyakusa kwezwakala vezigaba sonke wafika ekhala kubani kubani la kubani uthethe kubani uthethe ikho wafisa dikhave kanye ukuthi ngedirection abaphuma ngayo nabedirection lakwagulwa khona izimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunamathidishudu khona okunegazi khona lapho esasibuthana khona lasike sazama ufaka khona itomstan yabe yithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lodletshana kuze kube lalamhla?
Awudletshana ngitsho ngoba it's very dangerous akala into leyo. Abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakiyo epolisi kuyeripota but ipolisi ayizange yaze yarisponda, ayizange yaze yabuya, kwaphenduka into eripotiwe. But
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission?
Ngapha esigabeni sakithi asizange siye kuleyo mhlangano we-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siye saya enduneni, induna yethu Malisi. Ngemva kokuba sisiziwe kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna, kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakatheki uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhethu zakuya kukhethwa ngomnyaka ozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengekhoni njengesikhali kwezombusazo. Yiko-ke sahlangana banika njalo ifeedback kwabanye ababengahambanga endunyeni nakuwo labo efuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna kayingisuthisi, kayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo. Izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiwona, umuntu lo owesesa wose, kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina abezindlu lezi ezahanjiwa ngabadala. Abadala kabatholanga umuntu ngalolu muntu futhi ukuthi izanipf ngangithi ngeza ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini niyayifuna yini impi abantu bathula ekucineni na wathi impi yakathesi ayihluphi umuntu angasipha siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi le nto ingathi iligugu kubo kalisasingathi sisaba ngoba yenolongasefo.
Alo-ke ngomnumzana Dingilizwe Mkandla, njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission ye-National Peace and Reconciliation. Ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabetshabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Eplazini lakhe umunisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila okuqulaleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobha laboBulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamansipala wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi, kanti sakhangela njalo lezi zimo eziningi onjenginyawothi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo, ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni. Safunda okuningi nje kakho-ke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazidi laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni. Sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Khathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo izifuyo? Yebo, ukhulume ngembuzi lenkomo, kukhona okunye?
Sifuyile sibilisi lembuzi silenkomo aziningi kakhulu eplazini sifuyile ye. So bese sikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi-ke sifuye-ke le nkomo zochako yize besingelazo.
Ziyalilethela inzuzo mpela idolobho, liyazithengisa, lenza njani?
yasuka isikhathi sokuthi senze public auctions ethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali yokubhadala isebenzi ingeneli sasithengisa inkomo khonapho senelithi ukuthi izisebenzi-ke zihole zithole imali. So yancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zeplazi lezi?
Yeah, izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lezokulima, basincedisa ngokusinika ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani, kuyasiphathisa kakhulu. Kanti njalo sile engwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalwazi ezilolwazi lokufuya lezilolwazi lokulima.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald liledaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hatshi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqinti seBhemba eCholocho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagetsi elanga awesola phansi kohlelo lwe-Rural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengoba linjalo. Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yami ke ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwamthwakazi, abantwana baka Msidikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane, ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakamthwakazi, phaphamani sizwe sikamthwakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi mthwakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba laliveleli ngahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona kwenziwa khona i-referendum. Nxa umuntu engazi imvela yakhe engakwazi avelela khona, kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwe bekwazi, nanxa engasokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane, okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazingela. Nxa uhambe usiyazingela lehlukene liyimizi embili, lingabulala kufanele lisheye, lihlale phansi lishiye ukuba nyamazane selibulele ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lo muntu lomuzwa ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ithi mna mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labo mgabe, kwakufanele omunye akhumbule ngakubo aphethe iqatha elipela itholile.
Injani basakazi, linjani basakazi, uNdlovu okhulumayo elipane. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo. Kodwa ubunzima bukhona mani, ilizwe lakithi leli kokhelwa ngabantu abangenabo nembeza. Nangihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhelele indaba yegugurawundi kungamasobhuku labo lezinduna abayibo ababulawelwa abantu. Abanye bangikhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezi hlobo ezabulawayo, kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula nxa abantu bekhuluma. So laba abantu besishoneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza, ukuthi uyakhangena ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho ababefanele befundise lapho babulawa. Awusobhuku bakumele lezi nduna zikumele khona lokho kucommunity. Nxa ufanele ukhuluma ususiba ngumuntu omubi, akula lapho esiya khona thina abantu besintwini ngoba sipritsha. Yibona labo abemdabuko abathi bangaphiwa ama-50 kg yembubhu bezwe kibo sokuhamba ku-right. Akula lapho esingaya khona ngisho. Uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela nje, ngoba le ndaba egugurawundi nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo umthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngapho besithi kuyakhulunyelwana yadlula. Abantu silezilondo ezingaka, so kuba buhlungu kakhulu. Thina kithi ezikolo kulama-mass graves amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka. Uyabona ukuthi vele kakulabudlelwane phakathi kwabantu labo. Abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho. Kunzima, kubuhlungu kakhulu lokho.
Sanibonani kustudio 7 linjani basakazi nani balalela. Mina ikakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi, kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yowamakhansila. Lento izophela lithanda lengathandi izophela. Lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni, elikhuluma lichothozi MRP. Lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni, akusimangalisi lokhu. Nayo futhi iStudio 7 inobandlululo lubi, kungani vele sizogcina siphuma ekuthini si ilalele thina abanye abantu, ngoba masimamela inews zakhona yi-CCC yizanu, yi-CCC yizanu, saze sakhathala. Amaphathi maningi silabo zaphu, silabo FF, silabo MRP, sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayenale izanu le-CCC. Sikhathele, sikhathele. Kuyabonisa ukuthi lelo studio sevenasiyo yethu ngeyamashona, kuyasibonisa straight lokho. Akuyabonisa lokho, hayi vele mina ngani sifuna ukunginenga, ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7. Ecela ngasakumameli lokho, lokho kumele ngikhulume ngoba ngikhuluma iqiniso. Asisamameli lutho, sisisi zwanu, sisisi zanu, kuyadina. Yikho kwayenza abantu bezimbabwe begcebe asalaleli iradio yezimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda, iminda, iminda. Abantu bagcaba sakumameli wonke lokho, zayo sagca sichiya ukumameli iradio yeZimbabwe. Yikho-ke la khonokho elikwenza kwabo kustudio 7 kuzoxotsha abantu, ikakhulu ngapha kustudio 7 sesindebele. Hayi hayi, kadina lokho, sikhathele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke ngicela-ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC leZANU-PF kuphela. Hatshi, asikoqiniso lokho. Nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi, siyabapha ithuba, sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi moyo, sikhulume labanye nje abebandla lonalelo. Yikho ke sisithi hayi sikoqiniso, thina njenge-Studio 7 asisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva. uBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. UBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafasist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisomrepublican angisomdemocrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi uthwa kule shortage ye-staff, siswele abantu bokuqhatsha. So ukuthi uthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyane ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya lanxa lakho umumo umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalijumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-50th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurahundi isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni.